Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagansi ngolwesi ne mshaka 16 kumpalagansi 2021 ikama ngwentunga milinku mo nazi ezihamba pambili. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 ngosuku likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kuchumilane 14. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli bezanu-PF kobulawayo izolo. Abahlali belokithi lePhumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ababanjwe lomkhuhlane bazinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,367. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi i-COVID-19 ibulale abantu abaningi kanje ngosuku. Abaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 46,378. Asebebhubhile bakhuphuke baya kunkulungwane ezine ezilamakhulu aphezu kwayisikhombisa 4,759. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 18,253. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumilanhlanu 14,747. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokulwisana le-COVID-19 umnumzana uSenisipanda.
Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 okuthiwana yi-Omicron lukhanya lumemetheka esifungisane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthaza ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapho ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma lapha emabandleni ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalomkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bayafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ngifuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leli gcikwane, umuntu acabangela ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leli gcikwane, umbusu banje ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo ukuthi lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangela ukuthi ulalo leli gcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhamba abanye besiyayenza ishopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Udube sesilale ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa abazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imaski ngendlela eqondileyo. Abaningi umuntu uyabe le maski kodwa ingaphansi kwamakhala, lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitizer lokugeza izandla abasakwenzi, bayo lokhu bebamba ubuso babo ngaphethinta ezinye izinto. Njalo abantu bayasondelelana kakhulu. Siyananzelela ukuthi kumbe kusemabhanga, kumbe kulapho kushopwa khona, kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi. Abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana. Njalo sinanzelela ukuthi kule ndawo lapho kunathwa khona, okuwoswa khona izinyama, emalokitshini ethu, endaweni ezehlukeneyo, abantu bayabeminyene, bengalawa amamaski njalo bengalandaba lokuthi lomkhuhlane ungamemetheka. Ngakho siyacela abantu ukuthi kulothi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa, asizinukeni amakhwapha, kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu.
Umnumzana uSeni Sfanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo omkhulu wokuphetha umnyaka njalo obukhangelelwe ukukhetha inkokheli entsha o-annual general meeting uchithwe ngodlakela ngabasekeli bezanu-PF izolo. Umhlangano lo ubuqhutshelwa ehoteleni ye-Rainbow kobulawayo. Abasakhulayo laba babikwa betheleke bengasadlanga nkotshana, batshaya abanye njalo bawisa amatafula besithi abantu ekade besemhlanganweni lo kumele bachitheke ngoba kungumhlangano we-MDC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo obekhona emhlanganweni lo, yena othi uzibonele ngawakhe
ukuthi umhlangano ophakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezano PF balethwe ngezimota. Ngibabone ngamehlo ami, yibo abafike bachitha lowo mhlangano abantu bezano. Abanye ngiyabazi, abanye bathethwe abazihlalise kakatha, abahlalise kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lo u-5 Street. Yeah, 5 Street.
Bechitha umhlangano lo abantu laba bebesithini kahle kahle?
Bathe abafuni kwenziwe into ze-MDC lapha, kabahambe bekwenze bezenza kibe emashonaleni. Lapho ngabanye kodwa kulabanye kodwa besihlanganisa izindebele lesitshona. Bakhona abathayiweyo kulojaha, amajaha amabili athaywe ngamampama phambi kwami, ukhona othaywe ngempama ebuhlungu wesibili. Ngikukhangele ngamehlo. Bathayiwe abantu, izinto zifike zawisa izinto zehoteleni. Okuluhlupho yikuthi i-Rainbow izanu iyakukhola ukuthi into yabo, so uma zokuzenza izinto ehoteleni abathi ngeyabo baye becabanga ukuthi sebedeleliwe. Kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi ngumhlangano we-MDC, babuye becabanga ukuthi umhlangano we-MDC engakwaziyo, ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo, azama lokubiza amapholisa amanye kube ama-plain clothes bazama ukuletha amapholisa e-central. So ngiyakucabangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme yakuhamba adinga izigebenga zezandla.
Usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela?
Mina ngisengasuka ngahamba ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona, kangazi ukuthi kungabe kuqhubekile. Lalobo ungaqhubekanga ngigodi kulezi nqumo ezingabe zenziwa ngabantu abaningi basuke bahamba. So iningi labantu lisuke lahamba. Kodwa lokhu kungisibonela sokuthi izigebenga lezi ziyethuka, ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023. Mbona yinto kodwa ngibezwa nje ukuthi hayi abantu laba abalefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo ngayivi nodwa mbezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda landilani bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu khona lapha.
Bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha Fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-Crisis in Zimbabwe Coalition ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso.
Hayi labo babhala okokucabangela mina abantu ababuyile mbabonile abantu abathaya abantu mbabonile abantu abenze konke lokhu mbabonile manje asidlakela olubangelwe ngabantu odabe ku ATA lodlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo bangabhala bakubhalayo hanti abantu be social media ngama analyst but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele ngabantu embabonile ngaba bazi
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuzanu PF umnumzana Mabutho Moyo utshele iStudio 7 ekobulawayo ukuthi abadale udlakela lolu ngamalunga ecrisis in Zimbabwe coalition alwisanayo hatshi abatsha bebandla lakhe
iZanu-PF ibhizi yathesilungiselela ukhetho lwama-province abantu babhizi basabalele kuma-districts bakhampena erinvotheni sasiya sikhathi kani sidiliza umhlangano esingayizatshwanga kuso
bathi abantu abafikileyo bathi abanye bayabazi ngamalunga enu lanxa nje bengabaqambanga ngamagama
ngabe abantu abazi phela bena baqambe ngamagama kube le post efakwe ngu-Pride Mkolo ilunga The crisis in the side, one of them, coalition of crisis, the Vasiti Yini. Into the Ukaza with 2.6 million US dollars, ASY. So, a kitchen, they will have a faction of Mali, and there's a scatter of those who are doing a faction as a mova. I want you to have a signal to one gentleman named Gakuru, even if it's a general outreach.
Ngezinye indlela udayi ngabantu becrisis abalwisanayo abalwa bodwa lina njengezanu PF alilani lakho lokho
thina silani lakho lokho zakufwadela nje ama screenshots lamanje ngiwabona nje lapha ku social media ngawo indlela zokuba kuphuma Pride Mkolo ngizawutshola ukuthi khona kwabulawayo nje hayi bembola nje ama messages exoxa labanye abantu hayi uzondila uganono wabo ukuthi uthole ama death threats siyabona abantu bayembaqamba njengabantu opposition abantu bama CSOs lawa ahambe ezana ncedisa abantu wona ngamalunga e-MDC so thina ukuthi wesifake edabeni labo I think it's just a waste of time
umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuzanu PF sixoxela ekobulawayo Abahlali belokishi lephumula South kwabulawayo babikwa sebethwaliswe nzima zindwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulale ama-asbestos njalo zibuye zidilize impahla. Inkundla ye-Community Podium yethule umfanekiso enkundleni ye-Twitter izolo oveza indwangu zihlezi phezu kwezindlu zingagqize qhakala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivinti.
Indwangu lezi ziyafika zikhwele phezu kwezindlu siyakwazi ukuba nendwangu vele idlala njani khonapho ngakuzala lokhu kukhanya kuyafa ama-asbestos njengoba siphakathi kwesikhathi sezulu sokule ngozi yokuthi izakhamizi sezilohlupho olokuthi nxa izulu lisina amanzi azagcwala phakathi ezindlini njalo eziyindwangu uhlupho lwazo kuthiwa ziyangena even phakathi ezindlini zingathola ungavalanga kuhle bese zithatha lokudla okukhona phakathi so ke abantu bayakhala kanzima sibile ukuthi akusatshiya lutho phandle umuntu enganjengathi kumbuya wayo uyawatsha kumbe weqeda ukugeza impahla zakhe imigaya ukuthi ayitshiye phandle besaba ngoba lezi ndwangu zikhanya zihlukumeza abantu ngendlela eziphakemeyo so ke izakhamizi zikhathazekile kakhulu ukuthi kambe zadubeka kangaka zona zihlezi edolobheni kufanele ukuthi nga lenzo zenzalo emakhaya ngokunjalo abantu bahlukumezekile kakhulu ngempahla zabo ezifayo ama-windo panes afayo le mpahla zabancabe edgesile phandle laphana eziphongukuhlakamezwa nje lazo zivulawa yilezi ndwangu
ugatsha olumele luluphathe lolu daba iluphi njalo luthini
well sikhangele ukuthi ugatsha olufanele lusebenzele indaba nguye umasipala ngokwakhe esebenzisa ugatsha lwama-rangers kodwa siyakunazela ukuthi ama-rangers nxa inyama zane sezihluphe kakhulu labo basebenza lugatsha lukahulumende olwe-wildlife nabo ukuthi bancedisane so ke ngokunjalo imbiko sihanjisiwe izakhamizi ukuthi umasipala laye abone okokwenza esiliqinisele ukuba nakukhona okwenziwayo ngoba nxa kunazela ukuthi uhlupho lolu seluphakeme kangaka sokufanele basebenzele be-wildlife njengoba nje
ngaphandle kwendwangu lezi ungathi zikhona yini ezinye inyamazana ezihluphayo khona ngapho kobulawayo?
Ye, zikhona ezinyamazana ezihluphayo. Sike sathola futhi umbiko eGwabalanda lapho abantu abebehlaselwa khona zinkawu. Kwazi sizathola umbiko ukuthi inkawu ibisihlezi endlini ingasaphuma okuyiloku izihlidlayela phakathi. Lako masinya safonela bona bakamasipala, bona ama-rangers ukuthi bagijime bancedise. So ke uhlupho lolu lwenyamazana lukhanya lukhona. Kodwa le nyamazana lezi eza ngekhaya lazo eqinisweni zithwalisa abantu nzima. Ikakhulu kwale kubophumla south ukuthiya ngapha kobonkulumane 12. Usehlisa kubo Gwabalanda emagogonosa uyananzela ukuthi kuba lamadongi ikakhulu futhi ephumula khona ngala madongi ahlukumeza abantu abantu bayakomplaina bayakhala ingadi laphana bayalima amadongi ayangena adle akwezi indawo izimbuzi ziyangena zidle onkomo bayangena badle so ke siyananzelela ihlupho solukhona lokuthi inyamazana sezisibanenge edrobheni ngaphandle kwalezi eze inyamazana zendle laze nezezinye esizifuyayo lathi sezihlukumeza abantu kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulamasotsha amabili afele engozini yokubhewuka kwemota yawo emgwaqweni osuka ePlumtree usiya eMakorokoro izolo. Amasotsha la ebelanda umhlangano kamongameli yeMasoni Mnangagwa. INewsday ithi induna yeMaswingo uChief Murinye usexwayise umongameli Mnangagwa ukuthi ula ukunqotsha kukhetho luka 2023 nxa engekela ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Ichronicle ithi uhulumende useqinise amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe njalo usekhuthaze abantu ukuthi bekele ukuhamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ekuseni. Nivuka njani? Hayi, siyabonga bakithi. Siyabonga. Sibonge nje zonke izinkulumo ezikhulunywayo, zizwayo ngoba hayi thina indaba sidlala isuku zonke bakithi. Ikuthi ilizwe lethu siyalithanda. Into uma ithanda uyayithanda. Hayi ukuthi singama-politician. Hayi, silalela kuphela nje sibeyazi ukuthi kumi kanjani. Yini okuguqukayo, yini okulokhu siyaphansi. Ilizwe liyavuka na kumbe ilizwe lisoli siyaphansi na. Hayi, sibonge laphana kulomngane wami laphana omunye okhulume ngokuthi uzothi imigwaqo yalungiswa. Lami ake ngibe le big question enjalo ukuthi kathi limgwaqo elungiswa ilungiswa ngaphi. Abanye abantu angizwe bejabula bethi imigwaqo siyalunga iyavulwa. Kithi bakithi siyasokola le Plumtree la kula mgwaqo olungileyo. And iPlumtree liyanabona uma ikhangele ibhoda yesibili ubukhulu and ingeyesibili ubukhulu yiyo futhi ibhoda yakuqala maybe yasebenza abantu kakhulu abantu belokuze abePlumtree yaqala ukusebenza endaweni ezifana nama-South Africa. Ibhoda kakhulu ukuthi angayiyo vele imigwaqo elungileyo lanodombodema labothegwandod leyana leyokuzinyama le kodwa siloke sisahamba emigodini. So khonaphana nje uvele from usedorobheni nje is about maybe 50 meters ma uphuma nje iPlumtree uhle vele uqale nje vele ukuthwala nzima mgwaqo uhambeki 50 meters. Imagine khonapho uyake siya kumakulela 200 and something 100 keys usho ukuthi ithole ukuthi manje siya ku-100 keys ngihamba maybe 6-7 hours wakwakubona ngathi khonoko. Hawu bakhithi imali ibhadala bangaki emabhoda kodwa kuyabhadala se-insurance ngiyani? Hayi besiqolele bakithi manje.
Sanibonani balandeni baka Studio 7 njani lonke ngiyalizwa liyakhuluma kodwa enankani kodwa ngalomuntu othwa ngugawu lothi ufuna ukuvotela kwapha emathebeleni North. Hayi lanathi belupane khona abo ndingabe jojolo kumele ngabangathi kwapha elupane umuntu lo mali ehlala emlaleni ekhuluma kuStudio 7 inkulumo zakhe umnyaka lodlule lapho wayekhuluma ngendlela enjalo yazi ngabona limvotela kathesi. Hayi labele ehluleka lani angazi kathi kehlulani lani kelethi intsho ithengisa amayitiro man, look at you in this moment.
awu kaula smuthi azumuntu ovotela lo azumuntu ovotela lo mpela inkulumo zakhe izinto enhlanisizo zezikhuluma umlalele lapha ku Voice America ukaula smuthi ovotela umuntu ofuze chayisa behlala phansi ephumule manje bawona ngehlelo lophansi lime masimini.
Sanibonani, sanibonani basazi beStudio 7. Okhulumayo lo nguThulane kwendlovu enkayi osikhubukhubu futhi ngiyaphinda njalo. Kunini sithumela amamessage lapho kabalwa. Lakho lapho sokungathi sokunenkitha bethabi futhi njengeZBC ukuthiwa kubalweza amashona kuphela. Lapho ke lapho sokubalweza sikhalangeni kuphela. Ezibhalwa kwezinye indawo azibalwa. Incwadi zakhona zamani ukungcono benu lilinganise. Ngiqathanise kubuye kahle lizwe eminye imibono evela kweyindawo. So ungathi Studio 7 ngeplan kuphela, hayi yekani ukwenza kanjalo. Ngiyaphinda futhi igama lami nguThulane Ndlovu kosikhubukhubu enkayi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7, sanibonani nabalaleli baka Studio 7. Ngiyabonga uKholeni Mzokamazwa kwaDube emngcebeni wegwanda lesigodini. Ya nyaya kuzima kuzima ya bengilalele asakhe filimu omama bechaza ngendlela abashaya ngakhona negugrawundi, omama abahlupheka ngakhona ngendaba yegugrawundi, abantwana abafa begitshizwa amathraki esayidinda sembembeswane. Ya indaba yayibuhlungu lento leyo, ngoba ma ubheka le filimu le ma ulalela inkulumo yabomama labo noma obaba labo, ngoba kukhulumile omama kukhulumile obaba bengilaleli, angiqathanga ukuyilalela le nkulumo le sesingayicima, ngoba kubuhlungu, kubuhlungu okwakusenziwa nguhulumeni wezanu, kubuhlungu okwenzeka. Ngingazi abantu abanjengobogawule ma besizwa inkulumo ezinjengalezi ma bebona la mafilimu esakhe filimu ukuthi bona bathini. Ngiyamuzwa ugawule manje uyakhuluma uthina ulwela ukuthi abe ngumphathi wezanu emathebheleleni nothi. Uyovotelwa ngubani ugawule? Ngubani kodwa umuntu ongavotela ugawule ukuthi abe ngumphathi? Kubuhlungu ngendlela umama lo akhuluma ngakhona ukuthi washaywa ngengodo bekhunyuliswa omama phakathi kwabantwana, phakathi kwabakhwenyana, phakathi kwabomamazala. Into eyayisenzeka ngendlela ma ngiyilalelisisa kahle, indlela ababebashaya ngakhona kusese indlela laba ababebashaya ngakhona eFlabos ngesikhathi sempi. Mina bengiseFlabos ngesikhathi sempi endaweni yaseGankabezi. Amazalula zebeshaya obaba, beshaya omkhulu, hhayi ngenswazi, ngengodo, ngengotho bebabulala.
Studio 7. Salibonani zihlobo ezinhle ezithandekayo bantu bakaNkulunkulu. Ngiyalibingelela lonke nje zihlobo labangane. Yimi uzikode ngilapha kwelaseBotswana. Ngingabala elinye iphepha lapha izolo lapha ade lisithi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has identified the Zimbabwe National Road Administration ZINARA Vehicle Inspection Department VID and ZRP as the most corrupt state departments. They pocketed at least not less than 200 USA a day. Studio 7, asimanga iphephalele ndibone lapha izolo. Kwenzakala kimi, kimi mina zikode. Ngatshayisana layo mina iroadblock 10 kilometers to Plumtree yama-VID. Ngize ngithi amapholisa angcono. I-VID leli lahluphana lami lifuna i-20 USA. Ngenxa ye-indicator anjele ukuthi iyatshaya kude kuyicitshe. Laba abantu ba-corrupt. Undodalwana u-corrupt ngiyamazi, ngamqamba lokumqamba. Nomnyama ocathola intamo enkala kade ngangenza.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. zingene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abakhokeli bamazwe ase-Afrika sebekhuthaze ohulumende babo ukuthi bafake imali eningi kungatsha zempilakahle ukuze benelise ukulwisana lemikhuhlane efana le-COVID-19. Umsakazo munye uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin lomkhokheli weChina umnumzana Xi Jinping babe lomhlangano besebenzisa inkundla zabo mabonakude izolo. Umhlangano lo uza ngesikhathi kudlondlobala ukungezwani phakathi kwamazwe ababili lava lamazwe asentshonalanga. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethekelele esigabeni seKentucky ukuyazibonela umonakalo odalwe isiphepho kulumango kanye lakwezinye izabelo eziyisithupha. UBiden ubhode emadolobheni atshiyeneyo eKentucky ehlangana labantu abadilikelwe izindlu kanye lababhujelwe izihlobo labangane kulumonakalo. Isiphepho lesi sibulale abantu abedlula amathumi ayisikhombisa lane 74 eKentucky, njalo sibulale abedlula ithumi lasithupha ezabelweni ezigoqela iMississippi, iMissouri, Illinois kanye leTennessee. UBiden uthembise abantu laba ukuthi bazathola uncedo lokwakha kakutsha kuhulumende wakhe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai, yena ohlala e-Ohio khonapha eMelika.
Into eqakathekileyo mangumongameli welizwe ikutshengisa abantu ukuthi ulabo ngezikhathi ezinje. Kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngama-investments anjengezindlu, but premier of all abantu labantwana abasilahlekele ngabo by this tornado. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden esiya eKentucky kuqakathekile ngoba it shows the humanity of the presidency, not the president but the presidency, the government elizwe.
Ukona kuyini kahle kahle okuphuthumayo abantu laba abakudingayo abangancediswa ngakho?
Sibone umnumzana Biden thembisa ukuthi bazancedwa with their livelihoods. Abalahlekelwe imuli, it's always good ukuthi babone labo ukuthi abantu abaningi are concerned about them. Uncedo abangalinika abantu laba is ukuthi FEMA siyakwazi ukuthi iye hamba phambili to assess ama damages and then reimburse abantu to start again. So uncedo oluningi okakathesi is maybe current situation badingelwe indawo zokuhlala for the meantime because siyakwazi ukuthi kathesi sokubanda lakho and sokuyiwinter and the construction eziningi will have to take place spring le summer. But kathesi I think uncedo is accommodation, school districts abantwana, jobs for abantu ababe move from one place to the other because siyakwazi ukuthi sometimes they might need to move out of state to get accommodation, schools for their children, lemisebenzi eminingi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kanje ngosuku. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo okukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli be-ZANU-PF kobulawayo izolo. Kodwa abe-ZANU-PF bayakulandula lokhu. abahlali belokishi lephumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo. Mom.